ngibone ukuthi iZanu-PF iyaphumelela lesabatha leli. Engikunanzelelayo ukuthi njalo iZanu-PF vele, hayi iZanu-PF ayiluzi by-election. Ingoba ithatha i-election yonke ngendlela sibilele izimangaliso zethu ezidingakalayo. Asithathi lula konke nje. Siwenza umsebenzi njengomsebenzi. Ya, kodwa kunje thina iZanu-PF kayilahlekelwa i-by-election. iZanu-PF iyawina nje ama-by-election lula kakhulu.
Izikhundla zamakhansila siyazi kule zedlula ikhulu 122 kuthi ezamalunga ephalamende kule zingamachumi phose amathathu 28. Njengezanu PF libona liphuma lezingaki lapha?
Nxa ngikhangela kobo izakhangela ukuthi kuvoti le by election ikhangele ukuthi iZanu PF sibili xa kuthiwa sehlulekile 90% of the vote mesiphumelayo ngomsebenzi owenziweyo lokubonakala nayo kugrawund lapho kade kusetshenzwa khona 90% of the vote ngibona ngani siyabesilayo ngoko.
Abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-CCC bathi hayi nxa liyanqoba liyabe liqilibezele akula ngendlela elingabehlula ngayo.
Ukuthi inkomo yingomo yabo yasuku zonke le yabe-CCC. Hayi ingoma yabo yesuku zonke sinili ngabe bayatshintsha ingoma kade kungaba ngcono ngoba manje bahlala behlabela ingoma eyodwa isikhathi sonke kuyadanisa kakhulu khonokho okade bayenzani bengena emkhankasweni xa bebona ukuthi bazaqilwa bangenelani kwabo emkhankasweni nalowo babe basebezimele eqeleni vela bayekile wabukeli kungena abanye ababonayo ukuthi bazaphuma lolutho.
Lingathanda ukuthini kuZulu weZimbabwe kuyiwavota nje kusasa?
Engithanda ukuthi ngutsho kuZulu weZimbabwe ukuthi i-by-election leyi iqakathekile kakhulu yenza sitshengisa ukuthi phambili esiya khona ku-23 sizahamba njani. I-by-election yaleyi iqakathekile kakhulu ngakho-ke kumele siyithathe silungesizimaziso ezidingakalayo ngoba yiyo izabe sitshengisa ukuthi phambili ngale lapho siya khona umsebenzi uzahamba njani. Okukhangeleleni ukuthi phakathi kwamabandla aphikisayo mina ngikhangeleleke kakhulu ngikhuthaza amalunga ezanu-PF ukuthi asambeni ngobuningi bethu nalabo abasisekelayo bangasemalunga ayithotha bale voti yethu asambeni siyenika iZanu-PF ama-candidates ezanu-PF ivoti